Udaba lolu libonisa nje isigaba sokuthi sokungathi kulokuvumelana kubandela imithetho yezimpi elawula umhlaba, iGeneva Convention, ukuthi kuvamile nje ukuthi nxa kuyisikhathi sempi, nxa kunabanye abathunjwe ngesinye isitha nabanye abethitha abathunjwe ngangapha, kube bekutshintshana nje ngezibotshwa. Lokho kuyimvama nje ngesikhathi sempi, kuvamile ukuthi kube bekutshintshana. Kodwa esikufisayo ukuthi kube bekuveza kokuxoxisana phakathi kwamandla lawa alwisanayo. Ngoba ukuthintana kwezibotshwa akuvamanga ukuveza ukuthi sokusiya ekuxolelaneni phakathi kwamazwe alwisanayo. Kuvame nje ukuthi kubonise ukuthi kunokuvuma ukuthi kuyingxenye yokulwa kwakhona ukuthi ziba lethuba lokuthi zithintane izibotshwa zempi. Kodwa akwandanga ukuthi kuvame ukubonisa ukuthi sekusika lokuxolelana phakathi kwamazwe alwisanayo.
Ngiyasikubona kusenzakala lapha singakhangelela ukuthi impi leyi ibisiseduze lokuphela na.
Inhliziyo yobuhlungu kumele siyikhangele iqiniso lokubana impi leyi inezigaba eziningi ezikuyo, ayitshengiseli ukubana ngokuseduze lokuphela. Ikakhulu sikhangela umumo wempi leyi iHamas ngendlela nayo elokhu ihlasela ngayo icasha ngaphansi komhlabathi. Izrayeli izimisele ukubana ivele icede nohlangothi lweHamas. Ngakho-ke lokhu ukuthintana kwezibotshwa akutshengisi ukubana impi asitho sithengisele sokubana impi ngabe sisiye emaphethelweni, ngoba ukuze impi iye emaphethelweni kumele kube lokuvumelana phakathi kwamazwe alwisanayo. Kumele kube lokuvumelana kokuxoxisana nokukhulumisana umlotha. Kodwa nasikhangela lapho abaxoxisana khona olunye uhlangothi alutshengiseli ukufuna ukwamukela indlela ebiswa ngolunye uhlangothi.
Ukuqhubekela phambili kwempi leyi okwakhathesi nxa sikhangelisisa ikakhulu amazwe ase-Afrika, i-South Africa leZimbabwe laphana, impi leyi ingaba isiqalisile na ukuphazamisa emnothweni wamazwe la?
Kunzima ukuthi sibone yona imbangela yempi kwezomnotho imazwe yakithiwa kuzibe kube kulezinye izintatho ezivele ezilawuleni lethu. Ngikhayela ukubana amazwe e-South Africa leZimbabwe, ikakhulu elizweni e-South Africa belivele lithintakala kakhulu ngomumo womnotho omhlaba jikelele. Lapho esingathi besibona kusiba le-inflation umhlaba wonke jikelele. Pho-ke isizwe le-South Africa liyadlelana kakhulu nelizwe le-America eliphatheke kakhulu kwimpilo ye-Israel ne-Hamas. Okutho ukuthi okwenzakala kumumo womnotho elizweni le-America kulakho ukuthinta ilizwe le-South Africa, njalo kungathinta umumo womnotho elizweni le-South Africa kuzathinta umumo womnotho elizwe lakithi.